Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngesonto mhla ka 26 kuNhlangula 2022 ngokepstube. Endabeni zethu namhlanje.
Ngathi invest of Zimbabwe isebenzela kakhulu ngo 1996. Ngingu acting president we University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union.
Kuvaleliswa umoyi usikamfundo Alex Magayisa eHarare.
Ukhetho oluka 2023 kulengozi yokuthi kungaba nobudlwangudlwangu lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuthatha kwabantu.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla leZANU-PF liphehla udlakela eZimbabwe.
Udlakela kayisilo olungakha ilizwe. Ofuna ukwenza udlange ukuthi kasiwo umuntu weZimbabwe uyabe ngala bono kumbe ngakafiso sokuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili.
Kodwa abakubandla leZANU-PF bayakuphika lokhu.
Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi abalaba abantwana baseleya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe laye ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini.
Kule ndoda ehlala eMangwe ebidlwengula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi namhla bavalelise umoyi usicamfundo Alex Magayisa obefundisa kwele Bhilitane njalo obesaziwa ngokuloba okujulileyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Bekulezihlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagayisa. Abanye abavalelise uMagayisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokeli webandla le-CCC owayengumsekeli womkhokeli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhwicamfundo iBhomandaza, usikhwicamfundo Lovemore Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokeli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magayisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Taraskirwa negamba, taraskirwa nemare, asitino ngonamata kumsiki kuti vamugamuchire vamuise panzvimbo yakakodzera.
Kwaba nzima kakhulu kiti lapho sisizwa umpiko wemfa yakhe silahlekelwe liqawe, kodwa siqhubeka sikhuleka kumdali ukuthi amlondoloze lapha khona.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magayisa anga asina chigaro but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
UMagayisa wayengela sikhundla kodwa efuna indlala kahle yabantu elizweni leZimbabwe.
UChamisa uphinde wathi
munhu akanga ataura nyaya yakati ngatidarwe because nyaya yamanational events, we have surrendered national processes and events to a political party.
Lubabo Chemba lemangalisayo yokuzehlisa yokuzinikela ukusebenzela abanye akazange abuyele emuva kuloko.
These national events are all over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe isebenzela kakhulu ngo 1996 ngingu acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta api constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays, and Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isekelo sombuso esitsha UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party sikhala nje labo bonke bokwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi kasikhaleni sile temba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenza i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabenhle yabe lanamhla lokho yesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe, sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nxa ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle, lifune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila, ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma, ilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF, uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngakho-ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi kalale ngokuthula uMagayisa, ibanga lakhe selidlalile, whether kubi komunye kumbe kuhle komunye, kodwa yena usekuqedile okwakhe kulo umhlaba. Ngalale ngokuthula, indlela yethu sonke.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo, wake wasebenza ehofisini owaye ngumkhokheli webandla le-MDC uMuyi uMorgan Tsvangirai. Ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha eKent University kweleBhilitani, uMagayisa ubikwa wayethanda konke okuthandwa nguZulu ogoqela umculo kaSimon Chimbethu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla leZANU-PF lichotshozela uDlakela ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Bathi ukubulawa kwamalunga ebandla leCitizens Coalition for Change kuveza ukuba ibandla elibusayo lesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo ngele-CCC. UMnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association ngomunye wabethuswa ngokwenzakala elizweni.
Ukhetho olika-2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukuluzwa lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuchatha kwabantu. Kungani so njalo? Ama-by election la esidlule kuyo khathesi athengisele ukuthi i-opposition party i-CCC ilo-ke ilo support elithole ebantwini, and singananzela khona kwana iZANU-PF yakufaka ilihlo kube njalo isafuna ukuthi ibuyitheleyo support ngokuthi ifosele ukuthi abantu baye ngale. Khathesi siyananzela isithungu sokwenzakeleyo, siyabona okwenzakeleyo. Umama lo uMoblessing wabongunyamala engaqedakali wadode esefuchele kweyindawo emanzini le khona yinto esegcikene esidengisa ukuthi u-2023 kuzaba ngani indawo iZANU-PF izaqhubeka budlwangudlwangu ngoba ihlibo nto le economy le indlela efengala abantu abakhomplaina ngayo khona okwenziwa amanesi ukuthi athi sebekhala le misebenzi ikutshengisela kwabantu ukuthi bakhona ngelizwe leZimbabwe ngohulumende weZimbabwe weZANU-PF kuzenza ngokuthi uhulumende ahlabuye ngolaka ebantwini ezama ukubavoteli bavotele iZANU-PF. So ke eqinisweni ngibona ungathi kungaba lokuhlukumezeka lokubulawa kwabantu lokuchathwa kwabantu ngo-2023.
Manje kulungiswa njani ukuthi kungabilo ukuchitheka kwegazi baba Sibindi?
Ye, uhlupho esiba lalo eZimbabwe ukuthi ungazama ukuthi ake sinqoseni abanye ngasaba lokhetho bazosincedisa. iZANU-PF izakuphendula ukuthi hayi ilizwe lelingelethu lilungiswa ngamaZimbabweans, akula muntu ongenayo. Kodwa besembona ngabe engxa yeZimbabwe ngenxa yokuthi thina phela sivumente sesehlulekile thina njengelizwe ukuthi sikhulumisane sizwanane siphakane kuhle. So besokuqaphelele ingxenye ke kube ndele neutral body engane sokuthi ama-elections ibe khona ibe lilihlo izawubabinza ukuthi nxa kuthiwa kule media coverage public media le ikhava okufana nayo xa kuthi kulamarali ngalo kwabula marali ukuthi watshele emapoliseni amapolisa avumele amarali eZANU-PF i-opposition engavunyelwa kwakhona okuluhlupho. So ke mbone ngabe ngenxa lokungaba sibe le neutral body engazama ukunesa ukuthi hayi ikibambe ama-election aphume kuhle siyakwazi constitution ikhuphale khona kodwa into yeZimbabwe athi sikhulume ngathi thina sibone ngathi hayi le zekhe naleyi benza intando kuyo futhi okukhathazayo ngoba izekhe yakhona bayayibusa bafaka abantu bayo. So sefuni ngakuba le neutral body engazama ukuthi ingenelelana ama-elections ethu ngasincedisa la ngahle constitution ekhuluma okunye okuthi etieneyo but sesizama ukuhlenga uhlupho esiphakathi kwalo njengelizwe.
Izanu ingakuvuma khonokho?
Izanu ayitho zikuvume, kodwa ke nxa njengabantu singakufaka ipressure engxenye kube nendlela yokulobha lama-sadi countries, nangikhuluma namasadi singakhuluma namazwakhatshana ukuthi azame ukungenela engxenye kungancediseka. Izanu iyaso zikuvume sule, kodwa ke imizamo yabo isizame ukuthi ke silungisiwe ngoba lokho okwenzakalayo abantu bayadubeka, nani abadubeka so abantu be-opposition. Abantu bezanpiya badubeka ezimbabwe kathesi. Nxa labalala bengahlanga bathelezi abantu abaxotshwa izibhedlela kulamithi labo nxa begula bathwala nzima. So wonke umuntu uyadubeka ezimbabwe. So ngibone ngaleyo ngqondo ake siwane amakhanda ndawonye, lanxa ungabe ungowe-opposition, lanxa ungabe ungowe-zanpiya, sizame ukucela khona kwane e-neutral weyo ukuthi kube lo muntu ongasiwambela ama-election. Umpumela ubume kuhle kungabi lokuqhoza lokulawa kwabantu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ukunhlanganiso ye-Progressive Ebulawayo Residents Association. Besixoxa laye ekubulawayo ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi abatshotshozeli udlakela.
Thina njengezanu PF upresident uba umnanga uhlezi ekhuluma njalo ekhuthaza amalunga ezanu PF, ekhuthaza amalunga ama-opposition, ekhuthaza amazimbabweans ukuthi udlakela kayisilo olungakha ilizwe. Just yesterday ubekhuluma ngapho. So kamboni ukuthi laba abafuna ukwenza udlakela ye sikubonile ngo-2019 ama-opposition bahaya abantu abahamba bethisa izinto la kungenzakala. Kodwa elibhotoza yenza udlakela ngithemba ukuthi ilizwe lamapholisa eZimbabwe lapha the capacity ukuthi bathi babambe lokhu ukuthi kungenzakali. Siyacela nje amaZimbabweans ukuthi khona asambeni siye kukhetho, siya kukhetho unyaka lo, siphephele ukhetho. Ama-rallies kayenzakale openly, abantu abakhankaswe ngendlela ekhankaswa ngayo. Ofuna ukwenza udlange ukuthi kaso muntu weZimbabwe uyabe ngala mbono kumbe ngakafiso sokuthi iZimbabwe ibe lengqubela phambili.
Ye, siyabona ke ukuthi abaphikisayo bathi ibandla lezanu PF lingalitshayela uvalo libona i-CCC ingani yaphumelela ebantwini abaningi. Kambe kungabe yikho khonoko kwesicino sokusenza ukuthi kube lo dlakela eZimbabwe?
Hawu, since 1980 ivele sihlezi siba nama-elections every 5 years constitutional, asikazi siyekele. And since 1980 uhlezi silawo ama-opposition osisibona bazalwe i-democracy elethwe eZanu PF. Since 1980 we have never lost elections. Bakhona abanye sebeze bafa baze bathiya labo bezitela ukuthi bazabusa. Kodwa ngiyakhumbula upresident uMgaba wakwathi kana waguta nyembe uthi usemerwa nemzima yakho bhanjele uthi urota uthi tonganika ino hambe uyethethela ekhaya.
Loko kunjalo khona manje uthi bubele beyayithethela
ekhaya lakathesi. Lokho kunjalo iZanu PF is gaining ground every day ngoba abantu beZimbabwe bafuna ama-results tshintsho in terms of impilo zabo. Inflation is going up. There's a reason why the inflation is going up. US dollar economism is not our money. Abantu bale afterthought US dollar against isim dollar. But again, president ukhuluma le business ukuthi kanti lenzana abantu lokheli busy liqhweza ama the rate akathi abantu ama businesses what they're doing bobona aba rate abe black market. Bakhangela ukuthi iRBZ inozweni iphuma injani i-oxygen rate yabo then they dump the money on the market. So khonokho bese kusenza ukuthi izinto zizikhwede. Abantu labo abezitolo labo sebe-rate izimali zabo nge-US dollar then bese be-rate kufika khona. So konke oku ngethemba ukuthi uhulumende kukhangele njalo ukhangele ukuthi bekulungisise ngesikhathanana njesilutshwane.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla leZanu PF besixoxa laye ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Singangangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela abanye abantu eMelika abakhonona ngedale lepalamende elesuse isiqa esikusekelo sombuso welizwe ebesivumela abantu ukuba bekhiphe izisu. Lokhu betshengisela abantu elizweni leli kulandela ukwethulwa kwesinqumo lesingu lesihlanu. Inhlanganiso esebenzelana lozulu ekukhipheni izisu ezingafunakaliyo ithi isimile kancane ukwenza lokhu eTexas. Kulezabelo ezifika amajumi amabili lasitupa 26 ezilakho ukuvimba ukukhitshwa kwezisu kulandela isinqumo sedale le-Supreme Court esigqodozwe kakhulu nguhulumende kamongameli Joseph Biden. Kodwa bakhona njalo abanye abasekela okwenziwe lidaleleli. Kuyini okuzawenzakala kwamanye amazwe kulandela isinqumo lesi. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, siqoqele umnumzana Majobana Ncube, igqweda elilwela ilungelo loluntu.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi achiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba ngumzekeliso ongcono. Kodwa lesi nqumo ke esikubonayo ukuthi hayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana labo Zimbabwe.
Nxa sikhuluma ngokukhipha izisu kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulomthetho okhona kodwa okuthiwa i-Termination of Pregnancy Act. Lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezo ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale xhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Yizo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So ke esikubonayo ukuthi hayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engiziqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Majobana Ncube ligqweda elilwela ilungelo loluntu besixoxa laye ekobulawayo. Kwezamasiko esisesigabeni seMangwe namhlanje kulesakhamuzi emakorokoro okuthiwa sivalelwe entilongweni okweminyaka engamajumi amabili kulandela ukudlengulwa umntwana wakhe labazukulu. Sisebenzisa isibongo sakhe sakondlovu kudaba lolu ukwenzela ukuba sivikele abantwana bakhe. Umkakhe wabaleka waphephela kwele Botswana kulandela ukukhahlanyezwa kwakhe ngundlovu. Umantshi wethule isigwebo lesi ngeviki ephelileyo. I-Studio 7 eyaveza udaba lolu namhla ikhuluma lezakhamizi kulandela ukugwetshwa kukandlovu. Umkakhe unkosikazi Thabita Mtobi Moyo osehlala kule Botswana uthakazelela ukuvalelwa entilongweni kukandlovu.
Ngiyabonga kakhulu kube Studio 7 laba ma-social worker namaphoyisa ukuthi baze bambamba sibili baba bantwana. Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseleya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe laye ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini. Kuyabongeka sibili kakhulu bomthetho.
Ukansila wesigaba semakorokoro unkosikazi Lois Puti uyakusekela ukuvalelwa kukandlovu entilongweni.
Cela ukuthi besiphathiseke kule bantwaneni labo njengoba behlukumezeka kangaka ukuthi bayenza i-counseling yabo abantwana babe ngabantwana buyele esimeni sobuntwana. Singabonga kakhulu khona lapho ukuthi basiphathise khona lapho. Thina njengo-17 hayi siyabonga mpela kakhulu. Siyabonga kodwa mina ebe ngufisa ngibone ngathi lokho engikuzwayo iminyaka abamnikeze yona ibe mfitshane kakhulu. Ibe mfitshane kakhulu ngabahle awu batshaya sibili lokho anokunzima kokuthi nxa ethi uyathalaza emuva ebene kumnyama phambili kumnyama emuva kube kuyikuthi impela lanxa ezaphuma kumbe uzaphuma kumbe uzafela phakathi kube yinto angasozava ikhohlwa empilweni yakhe.
Ukhulu wabantwana abadlwengulwayo umnumzana Cornelius Ndlovu ubonga bonke abantu ababhathise ekubotshweni kukandlovu.
Ngicela avuke amacala lana awethese lo muntu isigebe ngalesi siphinde sithole esinye isijeziso phezu kwalezi sijeziso esitholileyo ngoba la makhesi adrotshwayo eyedrotshelwane sifuna ukuwalandelela wonke siwaphande wonke kuze isitudio 7 sisincedise kuko konke okwenzakalayo. Sithanda ukuthi sibonge lapho bantu. Siyabonga umphakathi wonke osincedisileyo kuko konke. Siyabonga kakhulu mahlabezulu.
Umakhelwane unkosikazi Sofa Malaba uthakazelela okwenziwe ngabantu ingatsha zikahulumende kanye le Studio 7.
Hayi shuwa siyabonga indaba esizizwayo sizwa ukuthi khona umuntu kade ehlupha ehlukumeza esenza yonke ubono obububo obungakho kade benza phambi ebantwaneni ngapha engubaba ngapha engumzali kodwa ephilise abantwana njengenyamazana eziphilise njengenyamazana. Siyabonga mpela lo umthetho usidlale indima yawo. Futhi la umthetho udlale indima encane mpela bekumele ukuthi mpela lo uba bethole mpela isigwebo esinzima esizoyenza ukuthi omunye lomunye kusasa uma efuna ukwenza ububo obunjengabona lobo ebona ukuthi ecabange kabili ekwazi ukuthi umthetho kawudlali. Singabomakhelwane, singabomama. Sithi siyajabula mpela ukuthi namhlanje sekusimo wethu sikhululekile sesijabulile ukuthi ekugcineni umthetho suze wasebenza sesibonile ukuthi umthetho ukhona uyasebenza uyaphila sesizohamba sikhululekile loba ilanga liyakutshonela ukwenye indawo loba uhamba uhamba ukhululekile kasisoze sipesi sasaba ngoba bese sihamba sesisethuka uhamba uthalaza ukuthi ngizathi nithi ngiyahamba ngithutshelwe ngumuntu umuntu engeze into engalunganga.
Isakhamuzi semakorokoro umnumzana Alpheus Ndlovu uyabonga kakhulu.
Studio 7 siyabonga kakhulu ukusiphathisa kwenu ngalesi sigebenge bese sihluphile kambe umuntu okwanisa ukuthi abambe umntana wokuqala amzalise umntu aphinde owesibili amzalise umntwana athi umntana ke lo amzale lomntana ke wokuqala aphinde amnyukubeze yona le into ebizwa kuthiwa kuyini khonoko. Siyabonga amapholisa asebenzile kakhulu. Siyabonga mpela amapholisa mali ngaqhubeka libamba izigebenga ngale ndlela. Siyabonga kodwa amacala hayi amacala asasekhona sicela balandelele lama-social welfare balandelele lamacala futhi lamacala lomuntu awunjela amacala mathathu 20 ezincane kakhulu. Siyacela ukuthi abe welfare balandelele. Siyacela ukuthi uma bengancedisa futhi lapha umama Lwana Thabita Mthobi usenkingeni nguye osekhangelela abantwana bona laba abantwana abazala indoda yakhe kona ekhaya.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha likaNdlovu. Hayi ke simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukami likomo.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Bathandekayo kwenkosi. Sihlangane njalo kuyo inkundla yethu le yokuvuselela umoya. Sibonge umsakazi lomsakazo ukubana basinika leli thuba lokubana sisakaze leli lizwi lokuphila. Sisehlukana besibale encwadini ezaga chapter 4 verse 23 to 24. Siphinde nje njengoba ngamavesi amafitshane amabili verse 23 phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24 susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Sithe sikhangela sakhangela emulini egumeni lapha kubana ukhulumela eceleni kusukela enhlizweni engagcinwanga kahle. Nxa sesiphuma sesingena emphakathini kuningi abantu abakugcinileyo. Siyazi ukubana abanye bagcine izinkomo, abanye bagcine imali, abanye bagcine izikhundla, abanye bagcine ukuziphakamisa, abanye bagcine imfundo, abanye bagcine abantwana ababagcinile ababenzela kahle, abanye bakuphezu kwakho konke abalakho bazigcinile bona bodwa. Ilizwi lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho ngoba kulapho kuvela khona ukuphila. Nxa usemphakathini yazi ubana konke lokho okugcinileyo ngoba iBhayibheli lithi phezu kwakho konke okugcinileyo usobala ukubana kuningi okugcinwa ngabantu. Kodwa ungaze ugcine konke khona lokho, ungagcinanga inhliziyo yakho, awusoze uthole ukuphila olokuphumula. Yikho siyasibone abanye abagcina abakugcinileyo, ngisho lokulala sizwe kuthiwa ubuthongo kabubuyi. Kodwa bagcine izinto eziningi, bagcine izikhundla, abanye bayagcinwa, bayalondolozwa lapha bakhona. Abanye ke balezikhundla eziphezulu, kodwa bakwazi ukugcina inhliziyo zabo. Le mlonyeni yabo uyezwa ukubana lokhu abakukhulumayo inhliziyo zabo kazigcinakalanga kahle. Ngiyake ngimangale kwesinye isikhathi nxa ngilalele lami njengoba sonke silalela lapho kukhulunywa khona. Okunye abantu kabasazili, kabasaniki isithunzi izinto ezifanele ukuba nabe zinikwa isithunzi. Ngiyake ngizwe lasezimfeni abanye baze bakhubele inhlamba, abanye baze balibale ukubana nxa bekhuluma emfeni kumele kube induduzo kulabo abashiye isihlobo sabo. Ingabe inkonzo yesikhumbuzo kumele ukuthi labo abachiwa ngulowo oyabe khunjulwa bazizwe bekhululeka, hatshi ukuthi kube sekukhulunywa ezinye izinto ezingayisizo ezibonisa inhliziyo engagcinakalanga inhliziyo yena ukuphila. Abanye sizwe lasekukhulumeni nxa kukhulunywa kubo zindaba, umuntu abizwe nozindaba athi buyani ndizokuzwa uthi nithini, abe sekhuluma lezinye izinto ngobana indebe zakhe ziphambene, umlomo wakhe kawukhuluma kuyikho. Yikho Isaya ngenye imini uthi kumele indebe zethu zishiswe, kwabonakala ingilosi ishisa indebe zika-Isaya ngelahle elivuthayo ukuthi abe lakho ukukhuluma kuhle ebantwini. Njengoba kuleli elakithi sisiya lapho esiya khona phambili, sibunenge esiza kuzwa abantu sebekhuluma lento ezingayisizo betshengisela inhliziyo zabo ubana kabazigcinanga, bajabula ngezinto ezingayisizo ukuphila kukho kibo. Kulukula sisize indebe zethu zikhuluma into ezizo, inhliziyo zethu sengathi zingahlanjululwa ngegazi likaJesu. Asikhulekeni baba Thixo engcwele, hlambulula inhliziyo zethu sithole ukuphila okunaphakade. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje ePremier Soccer League. Cape United 0, ZPC Kariba 1, Highlanders 3, Black Rhinos 2. Kukhanya iqhubekela phambili ke imidlalo yenguqu kwele Zimbabwe. Yes, singakehlukani isihlobo, sisikhangele ebezikhokhela namhlanje. Abantu abaningi namhla bavalise umuyi uSiqamfundo Alex Magayisa. Abalandela izombusazwe bathi ibandla leZANU-PF liphehla udlakela elizweni. Kodwa bakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Kule ndoda ehlala eMangwe ebidlwengula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni. Kukhanya ngazani kuzamsindela konke lokho. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email ekukheli yethu ye-studio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo ke inombolo leyi i-WhatsApp +1 202 465 0318. Le email yethu ihamba kanje studio7@voanews.com. Sikhona njalo kuFacebook kuVOA Indebele, VOA Studio 7 esikhiweni kumbe isilungu le VOA Shona. So lingakhohlwa ukuthi libe lokhu isixhuma ebulanjini kuma-website naku-social media. Oluvalisayo ngenjabulo nguGibbs Dube. Lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.